eNdebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuMabasa 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kweleBhilitane, iningi lazo zisebenza kwezempilakahle, zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebekhanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso, kutho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho, hayi sebeziboniselana bephakathi.
Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho leVictoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumisebenzi yozokwethekelelwa kwelizwe, lona eselivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukhansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphume layo ukuthi umsebenzi owenziwa i-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words. Gande, iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili, ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebekhanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Umahluko okhona phakathi kwedolobho leVictoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama economies are diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela kutourism.
Gande, iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili, ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebekhanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMose Wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangele ukubana balegcikwane leli. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMose Wathunya High School abafika 45 including 2 abantwana, bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela gibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama problems.
Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usechiye idolobho leVictoria Falls.
Umnumzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls njalo engukhansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini isihlalo wabesifazane kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
EMathibeleland South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owe coronavirus abaningi sebehlala sibili ezindlini endela bomthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahamba emgwaqweni xa ngikhangela kakhulu edorobheni leGwanda lezinsuku umuntu onke uyazi ukuthi xa one esechayela usangenwe emgwaqweni izitolo sezivulwa ngo 9 zivalwa ngo one and hayi uhamba sibili kunjani kulimited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala la.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijiyeneyo bayaluthola na loluncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanje emakhaya lapha izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yechukela i-140 RTG. So indlala kunzima lapha emizini lezindlini njalo lawa kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima ukuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile ende lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola ama-report kuma-messages nsuku zonke emizi elambayo abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhanya lapha indaba yendlala inzima sibile emaphandleni emizini lapha.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo sePlumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba bahlezi ePlumtree hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminister le team yakhe esuka ku-health basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwe ukuphuma ngoba sase sikuthilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela umhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso sokuthi ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebeziboniselana bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engingahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe ukuthiwa abakwanisa ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.
Unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathibeleland South njalo engumgcini isihlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba. Sizaxoxa ngodaba lunye kuhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobunengi ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe ilumkhuhlane. Iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlaselwe ileli gcikwane ezansi yemandebeleni. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo esiqoqelazo zithi lokhu sihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 kungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyedwa ezansiemandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlole abantu abangama-30 lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo, osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuzi eGwagwe phansi noma tema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona, ngoba kakula muntu obohloliweyo. So singathi kayikho, kanti into leyo ikhona. Esingakutsho ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone ukuthi into le kayikho, kube nabantu abatestwe. So sihlalela kade evalweni kona, singabantu abaphonga utshona ezindlini, siphuma nje kancane la buyele ezindlini siyesaba ngoba umkhuhlane lo bathi uyabulala.
Amazwi akagcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi eGwagwe esikhethwe okwaziwa ngokuthi uNcube, kodwa uhulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane le-corona.
Mhlawumbe nxa bekule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba, kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje, abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane, mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalento enjengonaleyo.
Osakhulayo Edson Masuku uthi kuyadinga ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane, hathi ukuthi lokho kwenzakale koBulawayo leHarare kuphela.
Esingudingayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapha eduzane eGwanda kumbe eMthabezi, ukwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone. Manje lapha eduze khanye akula mtshinayo khona ukuthi umuntu angaze egule siyapho ngumhambise eMthabezi kumbe eGwanda ebonguhamba phela ekhangela, but imtshina akulalu akula ngitsho.
Unkosazana Sakhile nathi uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, okufaka njalo impilo zabo ngozini. Laloba uhulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo, Nkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyafidurela, ngoba namhlanje impuphu sithanga ngemali ebuhlungu. Ithukile abasibasele u2 kg 120, sikhukhing 470. Asifisele ukuthi ngabe kuthi izinto zihla, sithola ukudla sihlezi ndawonye, kuhlane luzulaphi kuphile.
Unkosazana Getho Dumhlanga eGohole uthi laye kakholwa ukuthi kakho lo yedwa osetholakalela leli gciwane kulesi sabelo, njalo ntukuzamela i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe, asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale i-lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe, kuthi ngikuhlolisisa ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba uma kusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akula ncedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe, kumele sinakekele impilo zethu.
Sebengama-20 lasiyagalombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele e-Studio 7 ngiseGwagwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke asilalele nini uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathabeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu, ngike ngathi nginanzelela ngiseplums ngathola ukuthi abantu bayisaba kuthela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-stroke loko basangena ama-town, but phandle abantu bayazihambela, abantu bayenza konke abafuna ukukwenza, akubonisi ukuthi kulo mkhuhlane. But thina siyazama indlela zokulokhu esibatshela bantu gezani zani singesepa naleyo, abanye bazasitshela ukuthi bona sikuthatha kuphi konke loko kasinayo elithi sikwenza plastepo ukugeza izandla. And ngathi nanzelela sibona nganye amavikini azayo kuzaba kuwesi kakhulu ngokubana abantu sekuyisikhathi bengasatholi izonke lezinto kumele bezisepha ngoba bazithola through kuba abantwana bethu ababuya eGoli manje kathezi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu bendlala ngapha isicalisi lokungena kakhulu ebantwini basemakhaya.
Yebo, sikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Engingakusho ukuthi bayithi indlala iyamangalisa lapho kakhulu endaweni yasemathawuzi. Nginanzelele ukuthi khona abantu kabadobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba madoda labantu nxa beholile nalowo muzi igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala mabhiki azayo sebekhulumele bahamba bedeliva ngama-village village abantu yibo abazathembela ukuthi batholele lo gwadla. Indlala indlelile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini abantu bayalamba. Le mpuphu layo igavumenti iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abalezitolo ezibhizo ukuthi bathenge. Okusimangazayo ukuthi nxa kuthiwa kabathenge bazathenga ngani nganalowo masebenzi obhondi bazathola fuphi ngabantu ekhaya kabala mali yilo hlupho esilayo. So indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izini sesikhulumela la indlala ezinkomo inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga sokwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igavumenti ingathathekanga amanyathelo okuthi izame ngendlela eziningi ngokuthi laba abasincedisayo esincedise mpela kakhulu.
Ye manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiye ezikolo?
Hayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ngingakhulumeli mayelana le ndlala. Khulumela even okubhadala i-school fees, akula muntu olemali njengobana ngitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibenefitha ebantwaneni bethu labafowethu labomama labobaba abase-South Africa njengobana kathesi bevalile kuhleli singela lenzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So ngethemba lokuthi isikolo umntwana nje okuthi esikolo ngapha kunendlala. Okwesibili akula le mali obhadala i-school fees konke lokhu kuyahlangana together. Mbona ngani hhayi isikolo kuzoba nzima kakhulu kuzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo ikakhulu kulaba abasekuma-grade 1 kuzobe fika ku-grade 4 ngile themba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba ngomanje indlala isikhona siyazibonela thina abantwana uthole ukuthi labantwana ekhaya umakhelwane sokumele ukuthi la ubone iplanti uyenze njani ngoba ngomunye kade ngikhuluma nokhansili nje izolo ngimtshela ukuthi sicela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi lutho sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokho esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okuwama-10 kg empuphu ukuthi labo babambe ithumbu ngoba kunzima sili babazali.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi bantu bakithi sisebunzimeni ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela ubuqondane lelizwe lonke. So sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abanye kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona. Njalo sicele futhi ukubana laba abadobhayo ikakhulu nxa silama organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sinitsha bani sinika neni ngoba singabantu banye sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufikile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntakabalo ngubani konke. Ngithi khona ikakhulu kubosebhuku lezinduna abantu bonke ngabeni zamane silime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga babazali, lani libe nosuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezisiphathelane labesifazana linami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho ngesikhathi iningi labantu liku-lockdown.
Ngikhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amalanga okuthi sihlale ezindlini singahambahambi, nakho okuqakathekileyo okumele sincedise ngakho kufuze sincediswe ngokudla kakhulu, ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla, abalampuphu, kulendlala enkulu ezindlini lapho okulethela ukuthi kuze kube lodlame, abantu bahlukuluzane ezindlini, bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalwisa ubaba nomama labantwana, bese kusiba lodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa, ancedise lokuthi impuphu lezi ezifikayo abantu bazithole, ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu. Kunje nje bengikhona kobhango engihlala khona eduze kwegrosa yakobhango, sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla, ithengwe ngabalamandla. Izalokwazi eziningi labantwana abaningi babuye bengekhaya bengalakudla, okuphose sebezabamba inyanga bengalampuphu, ngoba kungayiwa ezitolo lapho amalayinzi akhona kuma abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini ngabanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonaland bephiwa amafuda ampasi, akunanzelelwe abafelokazi, kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa lentandane ngokuphiwa amafuda ampasi bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi iyancedisa kobulawayo, ngoba angikaboni amafuda ampasi ephiwa. Bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi, kodwa ngeza ukuthi kwezinye indawo baphiwe khona pha kobulawayo, kodwa ngingakubona kusehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer, even isepa yokugeza sonelisa, isidura kakhulu. I-2 kg nje isingena kuboma 100 pound, 200 pound. So siyehluleka ukuyithenga, yikho kuzakwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelwe lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers namasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi kobulawayo silamanzi, kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza, sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakethukani ngesikhangele inhlobo zendaba sokubhubhe izizalwane zezimbabwe ezingamashumi amathathu lanye kwelebhilijane. Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalekisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.